ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.
Sokuizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 14 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala.
Ngayekele ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso ye-Bus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethiswa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa ukuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa ukuthi uhulumende akwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi ihola balihola lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yemelika nangabe yinto kabakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele ukuba ngumtamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona kakuhlale phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana iveleni kuzamele bahole eholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lowo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
kweso ni ngaza ke ngithula ubekana kodwa nxa ezivunyelwana uzayidinga kanti yona la inika abantu ayichaza kulezi nsuku ezamabonus landlani uyithethe ngaphi angithi kulakho emxhakeni kahlale phansi kulungiselwana kuvunyelwana engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS kodwa urhulumende imali uyithathako bekayithathi ngaphi akudingi babalisi babahulumende kanti angithi nxakukuti kumele ukhande amacebo lezi ndlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuiqondana lohulumende eminye yakhona yikuholisa izisebenzi zikahulumende uhulumende kumele ayidinge imali angavuki ngolaka abantwana nxa belambile egumeni kabajejelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokuthi nxade befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngumfushwa kodwa bengabulawa yindlala engathi ujesu utena umntwana nxa ekhala alimniki ilitshe nxa efuna isinkwa nxa efuna inhlanza umniki inyoka uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando okudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayiqhola ikhona kwezinye indawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavali izikhala zonke lezinkohlakali
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe agoqela elemthwakazi Republic Party, i-NCA, kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU PF lamacele omabili o-MDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kuliphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakuye ukuthi thina inkokheli namabandla ethu sitsha singeni abantu labo bazokhalala bedwa sibungene ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagqila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layonaleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libuzwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU PF sesazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho ebikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi nesisiba khona yiyebusayo. Thina njenge-MRP kumele abantu bekuzisearchethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokhu engakuboni ukuthi iZANU PF yenzayo. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sifake manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavuki ukuthi sirobhe ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe usekwale ukuthi iZANU PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisa ezela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina Baba Ndlovu usigqibele uhlelo
angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolu khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezikhiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngophowethu ubaba umoyo izomele i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga silathi imveleko i-message yethu njengezapho sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena dathi sekumele sisukume silwele le ndaba
umnumzana Masongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lontungameli Nkomo Studio 7 lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakazela indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi ohlungamela inkomo ezrachisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathatha ihlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyawezelwa ngabandla akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje zaapu. Izaapu kutala ya kinyo izana. Kinyo ningayo sikaizwa pia kutikafulu nini izana. Njalo izaapu. Sia uwe ange strategy sao sene siyana. Ese iso sabula lisabandu wajiti. Nge kukura onde. Ngobi izaapu ifuni Zimbabwe. Zimbabwe ni ya mashuoni. Tina sifuna umtuagazi. Tina sifuna umtuagazi. Ngapa. Sifuna sifuna umtuagazi wetu. Ayi Zimbabwe. Manji izaapu yoni luki safuna ya le Zimbabwe. Ndi ya una kutala basisa lezi kadi lugu tibe kwa nisa manji ai izapu kwenye isa haba nistati sensane sa esi isesa di masaba ntua giti ai angivono kutikule siti usukuta ntua giti wei foti vingono besi sivote le ni mtuwa gazi ntua giti sivote le ni mtuwa gazi iwa ilipe mweli nimbona ilo mbono suku ide kula manja mabanza elifungu kumilizo sisi mire soto tunesea mandi wei matepele manji zati kutuwa nisa mandi wei la mashuwa na futi ai pina kutangando kwa mazi oi
Temba kula muntu ongakuboni ukuthi coronavirus iqanjelwa manga. Coronavirus iselizweni lelave liqanjelwa manga. Kula corona lapha elizweni. I-corona izanophila. Vuka nje ukuthi kwenzakalani elizweni. Abantu bebhekile into yonke yenzakala elizweni. Badiliza izindlu, bayatshontsha, babulala abantu, bathumba abantu. Into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile. Vuka kusasa ubesima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni. Abantu abakhuluma ngabo yibani? Ngoba abantu babulawa izanophila. Abantu baphindwa izanophila. Abantu bahlukunyezwa izanophila. Abantu laba abantu babanakekela yibani isikhohlakale zezanile laba vele abantu abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabezimo abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abomfana ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu labo ngezenzo kuphela abazenze ebantwini kuka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebank kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabank kakula mali kodwa amaqhubaqhube imali atholakala endlini kubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebanki ngale kakhula mali lizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupting umnankakwa umnankakwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isela lakuqala ngoba umnankakwa uthintakala endaweni konke ebubini lobu umnankakwa ngohamba phambili ebubini lobu okwenzakala elizweni bonke umnankakwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakazi abahleyi be-studio seven sengathi inkosi yomusa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli labalaleli inkosi yomusa ingaba lani ngibingelela olibingelelayo ubeka ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana enanda ngokusebenza ngisegoli ehanisu sengathi inkosi yomusa ingabe igcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda basakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo unkulunkulu engasigcina sindawoni kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uza kuhlonipha namalungelo wethu sindawoni esimoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani yaseli khona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio seven lona okhulumayo ngugift sondo kumfokandlo laphana ePlumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbobona laphana eBedbridge eZimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke uniform ebhalwe therapy amasela amakhulu lawo ufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyabona laphana eBedbridge laphana kuZimbabwe side elinye ipolisa libuza umunye umama ipassport umbuza kanjani ipassport umuntu esezweni lakhe mangabe ufuna ukubuza ama documents ufanele umbuze isithupha kodwa umbonise diziswa lo mama ekhitshi R300 zama ukuthi abantu bakithi abake beke ukupanika abayeke ukupanika indaba ukuthi bebethe imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza ipassport usukini kodwa mbona impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike bona ukuthi ungabothi uyephi usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba amasela asuka kona le phezulu ku president kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisi ehlukumeza abantu uhlube kwazila ilo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimiselanga ukuphila lati hayi bayangisa laba bantu lo mhlobo lo dlimbeba lo hayi yikho ngesinye isikhathi ngize ngincomi emarathi mayisitala inqunywe phakathi izwe once laba bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngo-J Moyo ngajabula le-OJ yoma ingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sihotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC alliance kaChamisa yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ingakhipha isifo lesesiyi-ZANU-PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni ZANU-PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone sobe lokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lamavukana angeke ayenze lutho ngiyajabula le audio ma ingafona
ngalibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngento zikamqondisi ngabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladulu ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebheleleni ndingavotelanga icountry wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amadiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebheleleni ndizibuse lina abantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizadibana lelemalawi namuhla emdlalweni wengezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON usibaya sikagroup B kwele Cameroon uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe nengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama-Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutsha kusigaba lesi
Eliza nqoba kusasa liza kuba namathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw iZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini aba kwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye ubona njani okunye kuyaphambili ngomdlalo lo qakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapha elidlala khona leMalawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuyaphambili abe manengi sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane bekuleho ngakunga lokubana kwishwe iqembu leZimbabwe noMan Mapheza ube banjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNoMan Mapheza uzabe epho khona umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bayamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNoMan Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana bachayele egedini njalo bahlohle mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNoMan Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othaban kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal ngabe ngamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambule
uThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo lokhu sikudaba lwezemidlalo Kusele kumi iqembu lewange lele Arenal Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeshi weqembu le-Arenal ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano Wafa Wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaywa kwembewa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think buya kungathabisa iTeam yethu yonke arena lengabe sithabi sasazama ukuthi siyenze esikwalisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besiyo mango yamaqembu mabili engenelisanga ukulichayela emambuleni ku semi-final yesibili. Iqembu lewange lichayele Bosa 90 nge 1 kanya njalo uhlohlele abafana beChipanga nomdlalo wako wadlala isikhathi eside kusigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn. UThabani Goredema umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu leArenal.
Sibona ngathi sizathola igame enzima kakhulu ngoba liyaneni team ikhanya iqinile ive indlovu yanyathela team yamasosa. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinal izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinal iphutshelwe enkundleni yeWhite City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinal ingadlalelwa khona le eMalahleni. Umncintiswano Wafa Wafa ubuvulela indlela yemidlalo yeLeague njalo abeSouthern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Mimba uthi umncintiswano Wafa Wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeLeague.
Especially this morning series endaweni wepha uthi okulama loopholes wethu lama players wo afit wo akut wepha uthi ngase sikhalisa in isizini yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama areas esirongo khona kungako. So isincedise kakhulu
kulama qembu alitshumi lathoba munomunye kusigaba seSouthern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelo yokuba kudlale imidlalo eyithoba munombili kuthi ngensonto kuza kuba nomdlalo owodwa. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane nezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lamademocrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama yama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abazika ngayo, and lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ukufika ubhalisa uphombe ukufika uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna ukuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademocrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alitshumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awakhetheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.